okwalonyaka kunzima kakhulu esingakusho ukuthi thina laseZimbabwe ikhisimusi asoke siyidlale ngoba imali yakhona khathesi abantu sebeqasile ukulala ama-bank usiyalayinela i-cash uzathiwa 200 bond engasoke vele ithenge ngisho lutho ngoba khathesi nxa sikhuluma irayisi 2 kg eyodwa i-4-5 bond so okwakhathesi vele asingeke sithi khona ikhisimusi siyalungiselela into engiyinanzelelayo esiyenzayo njengabazali lapha ikakhulu koBulawayo amabhuku yiwo abantu ade siwadobe sesilungiselele ukuthi khona izikolo zivule okwekhisimusi leli kuzabe kulilanga nje elifanana namanye amalanga asiyeke ukuthi lokhana kwakudala ukuthi sede sizathenga lokho grocery sidle abantwana labo sibacecise akusuke kwenzakala okwakathesi okwakathesi vele sigcina ngokuthenga i-stationery for umnyaka ozayo ngoba izinto zinzima and asesayo lokuthi nangomnyaka ozayo intengo zase zikhwelile sikhuluma kunje amafizi akhwelile and aqanise ngemali esingayenelisiyo so ukuthi sikhanye sithabele usuku lolo lulodwa kunzima kakhulu ngesimo lesi esikhona lapha eZimbabwe so okwakathesi vele singathi thina ikhisimusi izadliwa mhlawumbe laba mebhabalendiva egoli kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe sibili osebenza lapha akula khisimusi vele angayidla ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho ngaze uhambe uyeyithatha laphana ebhanga vele uphuma lekho babheke yodwa kuphela ungathenganga lutho so esingakusho nje ukuthi khona lo nyaka vele akula khisimusi esizayo esayidlala kelo kufanana namanye onke amalanga
manje bona abantwana libatshelani ukuthi leli lilanga lekhisimusi kodwa asenelisi bayakuzwisisa yini ngqali bachasisele
abantwana ukuthi bakuzwisise ukuthi khona hhayi imali azeneli kunzima kakhulu ukuthi bakuzwisise kodwa akula ngenye indlela ngaphandle ukuthi batshele ukuthi khona anti yabona khathesi ngikuthengele lokhu okwesikolo so khathesi yikho okuqakathekileyo okwekhisimusi sizathe sikwenza ngokuya kwesikhathi ngoba akula ngenye indlela la ngaze kuye kuyabe kunzima sibili kunzima ukuthi khona baze bakubazwisise ngoba time kuyasongani mhlawumbe sekela ngoba singafuni kodwa nje labo siyabatshela ukuthi hhayi liyabona lanithi umumo unjani so sicela lisibekezelele khathesi sithenga vele into zesikolo ngoba khathesi ungakhangela i-ECD yalapha eZimbabwe laba be-early childhood development abantwana abahamba belabo 4 years i-stationery sabo siyadiba because bala kungamabhuku abakusebenzisayo khathesi e-bookshop yabeuthenga nge-$80 elilodwa ibhuku kumele asebenzise about 8 books so imali yakhona ibiningi kakhulu so siyazama ukuthi sikhulumisa la ukuthi hhayi nguthengele lokhu yabo lawo lokhu ncenga ukuthi hhayi mntanami nguthengele lokhu okwesikolo okwekhisimusi zathe sokubona ngoba kunzima kakhulu ngoba nxa singathi mhlawumbe senze okwelanga lona leli elilodwa vele akufike ukusifikise ngathi sezula izikolo siyabe sesikhala kunje ade sifakelwe ama-message ezikolo besithi khona sibuye for ama-fees ama-top up so vele kunzima kakhulu ukuthi khona sikhangele lilanga leli ikhisimusi khathesi siyayenza khona lokho kwesikolo langaze bengabe bejabulile abantwana kodwa hhayi sizaqakathekisa kwesikolo ikhisimusi sizabe sikhangele khona lokho sizaphoma ukwenza nje khona lokho okuncane but vele kunzima kakhulu namhla i-2 kg ye-chicken i-129 so vele kunzima kakhulu ngoba uyakukhanisa ngelanga lona lelo engxenye lizabe lizayidla but kodwa vele imali yakhona ayibambeki kunzima kakhulu.